yakholo nje engunanzelele ukuthi lanqa kulokuthi kusokuswa le ngubela phambili nje ukuthinta mithi namjani ngale bam green abantu ade bekhona kodwa ke abantu ade bekhona kakhulu kuvenyi yesibili elarch city hawe kuyise abantu ngobuningi kakhulu njalo le nokuphatha kwakhona ukuthi abantu bekhanya bephathisa kakhulu incedisa ukuthi abanye labanye bakhona ade becontribute bencedisa ukuthi abantu bazwisise ngasisekelo sombuso lesi ngibona ngani hatshi kuyatshengisa ukuthi hhayi kule ngqubela phambili
ubona ingani lokho kudingakala ukuthi bebuye ngobuningi ba
ngathi ikakhulu elarch city hall ngale kuhle kakhulu inani libe lihle kakhulu abantu babuyile sibe ngobuningi esithembe ukuthi imihlangano emlande elandelayo sibili izaba mihle njengayonalo mhlangano siyibonileyo namhlanje
kungani ubona ingani abantu bebengaba baningi eBalham Green
nginanzele ukuthi indawo yena liyani ekhona ngale ibingeke ibe labantu abalingana lalawa akade beselarch city hall ngoba abantu abaningi kulananzelela ukuthi basebenza bayenza into ezinetshiyene phakathi kwedorobha xa ivenue njengayenane esathi i-large city hall akumangalisi ukuthi belabantu abanjengabonabana akade bekhona so kusho ukuthi ngezinye indlela abantu bayathakazelela kusiya ngokuthi indawo yakhona into yakhona yenzakalela ngaphi kwendawo sizaqhubeka ngendlela ebesisebenza ngayo ngoba vele sisebenza labo osikomitshi umsikomitshi omkhulu u-PA lo osicoordinated inhlelo zethu kuprovince ebesisibaesincedisana nama-DA yoba sincedisayo ngokuthi umsebenzi wethu uhambe ngokunjalo yoba sincedisayo ngokuthi balungise amavenyu bancedisele ukuthi advertise imihlangano yethu lenxa sikhona nje sisebenza lawo ngokunjalo bayabenida nje sbancediseke ama-resources ukuthi labo banelise ukuthi basebenze kodwa nginanzele ukuthi kungahamba kunje hhayi ngibona ngani kubelo kungcono yikuthi nje into ekhanya isilela nje yikuthi yisikhathi ngoba abantu befuna sifike isikhathi ukuthi lokukhanjelwa ukuthi ama-venues abe maningi njengoba abantu behlalele kathanakathana isigaba sesikhulu idolobha lalalikhulu idolobha lakobulawayo ngokunjalo kade kukhanyela kube le mihlangano ephose eminingi ifinyelele sibili abantu ngokweneliseka isikhathi alikade sifuna
belithe lamhla lizaba lo mhlangano labo-PA labo-DA
kube lo mhlangano sibili omuhle kakhulu okuthi u-PA bebonisana lama-DA akhe ukuthi kuqakathekile ukuthi imihlangano yane-advertise iphumelele njalo lokuthi sizame indlela yokuthi abantu basisa njani ukuthi basebenze.